Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili imhlaka 26 enhlangula 2018 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Enye into yenza kungabi lokuthula yikuthi nxa ungureferee ube biased ucine ungokhabi penalty ukhabele enye team. Kakusoze kube lokuthula eground nxa ureferee sekhiphe uniform kareferee agqoke iuniform yenye team.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi ukuthula ngesikhathi sokhetho kusezandleni zikahulumende weZANU-PF.
Silo hlupho kuma posters ethu, uhlupho lolu lukabili. Okuqala silamanye amabandla afike endaweni lapho ibandla lami elabe lifake khona iposter lanamathisela, elinye ibandla lifike lidabule lifake eyalo iposter.
Amabandla ezombusazwe akhala ngokudatshulelwa kwamaphepha awukukhankasa abanamathisela ezihlahleni kanye lemidulini.
We've actually built homes for the people that have not had homes.
Ngenelisa ukwakhela izindlu kwabaswelayo ezifika kuma 2-roomed house angamachumi amabili.
Esigabeni sethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lwalonyaka bedinga ukuthola isikhundla sikamongameli welizwe. Lamhlanje siphatha impilo kaSkhwicamfundo Love Momaduku okhokhela ibandla le National Constitutional Assembly kumbe NCA. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi ukuthula ngesikhathi sokhetho kusezandleni zikahulumende weZANU-PF ngoba nguye olengqobe yokumanyanisa uZulu ngokuthiyana lomkhuba wokusebenzisa abebutho ukwethusela abantu elizweni kakhulu abemaphandleni ukuba bavotele iZANU-PF. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphume emhlanganweni owenzelwe eHarare ngabe commission ebona ngokukhumisana umlotha National Peace and Reconciliation NPRC wona obe ujonge ukuqinisa isinqumo sokusebenzela ukuthula ngesikhathi sokhetho esivunyelwane ngamabandla wonke azancedisa kukhetho luka 30 Ntulikazi lonyaka. Ekhuluma kulowo manyano isikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Washman Ncube uthi ukuze isinqumo lesi sibe lesithunzi uhulumende kumele abe nguye okhokhelayo ekusebenzeleni ukuthi kube lokuthula elizweni.
Silethemba ukuthi engcenye kungancedisa ukuthi kube lokuthula njalo kube le fairness le justice ekusebenzeni kwama commission lawo ekusebenzeni kwezek. Ngoba enye into yenza kungabi lokuthula yikuthi nxa ungureferee ube biased ucine ungokhabi penalty ukhabele enye team. Kakusoze kube lokuthula eground nxa ureferee sekhiphe uniform kareferee agqoke iuniform yenye team. So kuqakathekile ukuthi sibone ukuthi izinto lezi ziyangenelana ziyabambana zihlangene ukuthi kungatshaywana njalo kube le fairness le justice wonke umuntu asuthiseke ukwenzela ukuthi kungabi nomuntu ozafuna ukusebenzisa udlakela nxa sithi nxa kunjalo kungcono kudilike. Yikho ke silethemba ukuthi njengoba besithi kule new dispensation lay engcenye bangenza lokho kwakumele kube kusenziwa iminyaka yonke le kungenziwa up to now.
Lokho kwenzakala ukuvimba okuvame ukuba khona kodlakela ngezikhathi zokhetho eminyakeni edluleyo lapho amasotsha lamapolisa ayebonakala eyiwo aphatheka ekuhlukulizeleni abantu betshaya kwesinye isikhathi bebulawa. abezinkonzo lawo bakhuthaze uZulu ukulondoloza ukuthula ukhetho oluzayo. Linkuthazo yenziwe ngomunye obe emele abezinsonto umfundisi Hussein Sivanda.
Lokho kuzinikele ukuthula okwenzakale namhlanje uqhakathekile kakhulu ngenxa yokuthi bonke ama political parties bebekhona, lo hulumende bekhona, lamabandla abekhona, ama church, wonke umuntu weZimbabwe jikelele bekhona. Ngakho into yokuqala ukuthi kwenzakale into enje, njalo kuyasithokozisa ukuthi siyazinikela thina njengabantu beZimbabwe ukuthi sibe lokhetho olulokuthula. Kuqakathekile ngalesi sikhathi ukuthi kwenzakale, ikakhulu nxa sikhangele isimo esenzakale eWhite City koBulawayo. Ukuthi sokuqakathekile ukuthi wonke umuntu oseZimbabwe angazinikeli kuphela, kodwa asebenzele ukuthi kube lokuthula.
Omunye obesemhlanganweni lo ngumnumzana Love Momaduku, yena okhokhelela ibandla leNational Constitutional Assembly NCA, owazise ukuthi umhlangano lo ubanikeza ithuba lokuthi bagagasele kulokuthula elizweni.
Well, it opens space for us, because what has always been happening is that involvement in politics
lokhu kusinika ithuba lokuthi singene kwezombusazwe singesabi, ngenxa yokuthi ezombusazwe kuleli bekuyinto eyisihluku, ikakhulu sibona ukuthi bekuyimbangela yokuthi uphelelwe yimpilo, ubulalelwe inotho yakho kumbe izihlobo zakho. Isinqumo lesi sibona angani sizenelisa ukuba ezombusazwe zibe ngesinye nje isigaba esinjengokuya esikolo kumbe emsebenzini kungela kwesaba. Njalo thina njengebandla elincane silakho ukuba senelise ukwandisa abasekeli bethu nxa kulokuthula. Ngibe kufanele kube kwenzakile inyanga ezihlanu kungakafiki ukhetho ukuba uZulu laye abe lesikhathi sokuba lethemba ukuba uhulumende ukhuluma ngenhliziyo yonke udaba lokuletha ukuthula.
Obemele umongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa lebandla leZANU-PF umnumzana Obed Mpofu wazise ukuba njengebandla udlakela ngabaluthandi, njalo bazazama ngazo zonke indlela ukuthi lungabi khona ekhethweni lwalonyaka.
There is a tendency among these class politicians to talk about or to make capital out of the affected families.
Kulezinye inkokheli ezithanda ukukhuluma ngodlakela olwayenzakala ngesikhathi esedluleyo emulini ezalahlekelwayo, kodwa singazange sihlangane lalo. Mina lwangehlela singatholi uzibuso, lanjalo sesimtholile. Kufanele njengenkokheli sichiyane lokuvula izilonda lezo, kodwa sizithobe.
Kusenjalo umkhokheli webandla le #1980 movement umnumzana Francis Dina uboshwe ngamapholisa emhlanganweni lo ngemva kokubanga umsindo esithi ibandla lakhe alikho kumabandla akhethwe ukuba alobe igama kusivumelwano lesinqumo sokuthula lesi. Kumele sithuthwe 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Abamabandla ezombusazwe bakhala ngokudatshulelwa amaphepha okukhankasa abawanamathisela ezihlahleni kanye lemidulini. Lokhu bathi isenzo esiphambana lemithetho yelizwe leyafakwa yiCommission eyeZimbabwe Electoral Commission kumbe iZEC. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Abamabandla ezombusazwe laba bathi amaphepha lawa bayawabhadalela njalo bezwa ubuhlungu ngokudatshulwa kwawo. Umnumzana Nkululeko Chuma okhankasa eInsiza South esabelweni seMathebeleland South emele umanyano wePeople's Rainbow Coalition uthi balohlupho kumaposters abo ngenxa yokudatshulwa.
Silohlupho kumaposters ethu, uhlupho lolu lukabili. Okokuqala, silamanye amabandla afike endaweni lapho ibandla lami eliyabe lifake khona iposta lanamathisela, elinye ibandla lifike lidabule lifake eyalo iposta, kumbe njengoba nyabe ngifake mina ngeselotape engiyithenge esiyithengileyo njengebandla, bafike bona badabule ukuthi batshiselotape base befake okwabo. So lihlupho esilalo lona lolo, ukuthi wafica ukuthi ke amabandla amanye ahloniphi amanye abandla kusiya ngakhona kwama posters, kodwa kuvele kungumthetho wezekho khona ku code of conduct yama political parties esasayinayo ku nomination code ukuthi kumele amabandla ahloniphe amanye amabandla kuma.
Uchuma wengeze ethi basalungiselela ukuhambisa isikhalazo sabo ezekhi.
Sisesibangeni sokuthi sihambise isikhalazo esifana lalesi sesibikileke emabandleni ethu kubukhokheli bethu ukuthi silohlupho olufana lalololo ngoba anti la amaphepha adojwanga amaphepha la abhadalela lezindleko zakhona so ke sithemba ukuthi ke ubukhokheli bamabandla ethu buzabuhambisa buzahambisa lezi zikhalazo emthethweni kumbe kuzekhi ngokwayo.
Umnumzana Josephat Mzaca Ngulube okhankasa ezimele ebulawayo South uthi laye uthwele nzima ngokudatshulelwa amaphepha akhe ethi njalo amapholisa awathathi nyathelo ngalokho.
Uhlupho odlanga lalo ngolwamaposters nanjengokuthi njengomunye wabantu abavele beqase kudala ukukhankasa bengekho vele emabandleni. So uhlupho olukhona ukuthi amapati la esithi ngamapati amakhulu yiwo asedabula amaposters ami ngakhala ukuthi nge-weekend adatshule emini libandle libusayo i-Zanu PF beyadabula e-ground ese-ground lendaweni ezizethulwane lesizinda. Background badabula amaposters ami so yikho ngisithi ukuthi kuyinto engayisiyo engalunganga ngoba kuyadinga kuvusisa umdla kudla ngodlwanga ngoba lami imali angiladona njengabo bona abantu bezanu PF balezi mali ngobayela so kuzusa ubuhlungu ngoba badabula amaposta amakhulu bawathatha vehle banyama ba.
Unkosikazi Naki Mawaro owebandla leZip okhankasa ebulawayo Central uthi yena akakabi lohlupho lokudatshulelwa amaphepha akhe okukhankasa.
Mina kuziphi ngingu MP aspiring MP candidate kubulawayo Central. Hayi mina ukukhuluma iqiniso ama ngisiyafake wona anzange ngibone adatshuliweyo akhona sebele.
Insuku zokhetho ziyasondela njalo ubudlwangudlwangu lodlakela sokuqalile endaweni ezehlukeneyo zelizwe okugoqela ukuphoselwa kokunakanelwa ukuba libhomba embuthanweni wokukhankasela usekelo owezanu PF kobulawayo ngempelaviki edluleyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Omunye wabazancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe usikhwica mfundo Lovemore Maduku webandla leNational Constitutional Assembly NCA uthi uzalwela umbuso okhululekileyo aphinde aguqule isekelo sombuso esikhona kulungiswe esitsha phakathi kweminyaka emihlanu yakuqala esesikhundleni enganqoba. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
UMaduku ngomunye wabangamathumi amabili lantathu abakhankasela ukuthola isikhundla sikamongameli welizwe kukhetho lwalonyaka. Uthi inkinga enkulu esilayo isisekelo sombuso esingaqinanga okwenza ilizwe libuswe ngendlela engayisiyo.
The most serious problem with the current constitution is that it is a one center of power constitution.
Inkinga enkulu ngesisekelo sombuso esilazo ukuthi yi one center of power constitution. Silomongameli olamandla edlula bonke emhlabeni. Umongameli weMelika ulamandla hathi ngenxa yesisekelo sombuso kodwa ngomumo wezopolitiki kulelo. Kodwa owethu uthola amandla kusisekelo.
UMaduku wazalwa mhla ka 20 Ntulikazi ngomnyaka ka 1965 ngabazali abangabantu makhazethi pinge sabelweni seManicaland. Waqhuba izifundo zomthetho ekolijini elikhulu le University ye Zimbabwe wazokuya eCambridge le Oxford eNgilandi wathola isicoco sedoctorate ngomnyaka ka 1999. Umnumzana Ruramai Musiwa odabuka eManicaland uthi lokhu kwenza ebelethemba lokuthi uMaduku engenelisa sibili ukuba ngumongameli.
I desired his integrity, his intellectual capacities.
Ngijabulela ukukhalipha kwakhe engqondweni nokuthembeka kwakhe. Wenelisa ukuthola idegree laphezulu ledoctorate eleminyaka ekhonapha kumachumi amathathu nje kuphela.
UMaduku wakhokhela umkhankaso wokuphikisana lesisekelo sombuso esasifunwa nguhulumende weZanu PF ngomnyaka ka-2000 okwenza ukuba uhulumende enqotshe kukhetho lwe-referendum kulolo daba. Umnumzana David Mukanda ovela kusabelo uMaduku avela kiso uthi umazi njengomuntu olesineke.
Munhu anotya Mwari, munhu anotungamidza Mwari pazvinhu zvake zvese zvari.
UMaduku ngumuntu olomusa, umuntu okhonza lokudumisa uNkulunkulu ekakathekisa lokhu kukho konke akwenzayo ephathisa labaswelayo.
Lokhu kugcizelelwa ngunkosikazi Dalini Chihindi othi ulolwazi ngendlela uMaduku aphila ngayo njengomuntu makhaza nje.
Munhu akaranaka noti munhu anosiva Mwari.
Umuntu engibona elungile othanda uNkulunkulu njalo ephathisa abantu kokunene.
UMaduku uthethe njalo ulabantwana abahlanu. Ulikholwa lesiKristu ekhonza esontweni eye United Church of Christ. Lapho ake wakhokhelwa ke kuhlandla labatsha waphinda waba ngumgcinisihlalo wesayinodi yalelo bandla. Uthi njengekholwa ubona kufanele ukuba aphathise abaswelayo.
We've actually built homes for the people that have not had homes.
Ngenelisa ukwakhela izindlu kwabaswelayo ezifika kuma 2-roomed house angamachumi amabili ngabhadalela njalo abaswelayo imali zama school fees.
Abasola uMaduku bathi selesikhathi eside ekhokhela iNCA osokumele achiyele abanye, kanti njalo abanye besithi ukhokhela ngendlela ecacileyo njalo befuna ulwazi alalo. UMaduku wahlukuluzwa kaninginengi ebotsholwa ezombusazwe phansi kombuso kaMnumzana Robert Mugabe. Uthi kasoke khohle ilanga ahlaselwa ngamapholisa ngomnyaka ka-2007 bamephula isandla. Wanikezwa isihlalo sokuba isicucamfundo esigcweleyo ekolejini le-University yeZimbabwe ngomnyaka ka-2011 lapho aqhubekela phambili khona efundisa ezomthetho. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Yabo, mthwakazi omuhle, mina ngingumayigobe, umsakazi we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa ukuthi lingene kuhlelo lwabasakhulayo Always Be Connection ngo-8 ntambama. Lamhla sikhangela okwenzakala emidlalweni yomncintiswano wengubhu wamazwe womhlaba owe-2018 FIFA World Cup, lapho abaningi abadabuka ezwekazi le-Afrika ababheke ngelokhozi umdlalo phakathi kwe-Nigeria le-Argentina. Uzani sihlaziye lolu daba njengezalwane zezwekazi yale Afrika. Ukuze ungene kuhlelo, thumeza inombolo zakho kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Loba njalo ubhale enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana ngebulenjini kuFacebook ekhasi lethu LFVOAndebele.
Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omahluli bomthethwandaba ophezulu weSupreme Court ngapha kweMelika bavote lamhlanje ukusekela ukuvinjwa kwabamazwe alandela ukholo lwesiMuslim eAfrika ukuza kweMelika ngumongameli Donald Trump. Iqulala kwele Eritrea selifikile kwamakhelwane eEthiopia lilanda inkulumo ezilakho ukuqeda impi yokubanga umngcele esileminyaka eminingi. Ukuphawulwa kwebhangi labesifazane eleZimbabwe Women's Microfinance Bank okwenziwe ngumongameli Emerson Mnangagwa izolo eHarare sekuthiye abanye besithi bazoyicela isivuthiwe ngoba uhulumende usengohlala ethembisa uZulu into eziningi kakhulu ngesikhathi somkhankaso wokhetho. Kodwa abanye ngabathi inyathelo leli liyancomeka ngoba litshengisa ukuba uhulumende uyanakekela abesifazane lanxa engelamali. Ingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe uMnumzana Masimba Kutshera utshele iStudio 7 ukuthi ibhanga leli lingaphathisa uZulu nxa lingasebenza kahle.
Bona njengani icebo elihle ukuthi ube le bank elinjalo. Engingakwaziyo ukuthi uhulumende unemali na eyo iprogram enjengale iqhubeke ngendlela okumele iqhubeke ngayo. Ngoba uduko esilalo ukuthi ama-programs lawa siyawavusa kodwa imali yangikhona iyabe ingekho eyokuthi inhlelo zangikhona ziqhubekele phambili. Ngilethemba elokuthi ibhenki langikhona lizasebenza njengebhenki njalo uhlelo lwangikhona luzaba le mali eneleyo ukuthi luhambe kahle.
Kodwa omunye owesifazane unkosazana Rita Ndlovu uthi akuthembisi ukuthi leli bhanga lizasebenza ngemfanelo ngoba lisungulwe ngesikhathi esingayisiso isikhathi sokukhankasela ukhetho.
Singazanto ngesikhathi sonke nxa kukhampeyona kulezinto eziphumayo. Singazi kumbeni bakutsho ngeqiniso ngoba ilontshwe eHarare kuphela thina koBulawayo kasikakwazi ukuthi kuzahamba njani. Endi kasikwazi kumbe bali bakutsho ngenhliziyo zabo zonke kumbe bakutsho ukuthi khona khona omama nyantsho nomama kuyaziwa bengabantu bengothathekile bazavota ngoba sekuthiwa kule bhanga labo mama. Simile lathi khonapha sikhangele ukuthi iza kuyangaphi elesini yayisidlulile. Yikho sifuna ukukubona kade singaza ke ngitsho lutho kodwa xa kuyikuthi ibhenki leyo ilontshiwe ilontshele ukuthi omama baba bathole usizo lapho siyakubongela kodwa singakwaziyo siyikho silinde ukubona ukuthi ngemva kokhetho kuyini okuza kwenzakala lapho esizaqalisa khona ukukhomenta sesikwazi ukuthi sikhomenta ngani.
Ukutshela uthi nxa bekule ngxaki ekusungulweni kwebhange leli ukusungulwa kwalo ngemva kweminyaka eminingi lokhu kutshengisa ukuthi lilakho ukusebenza nxa imali ingatholakala.
Liqiniso ukuthi yingqondo eyaqala kudala. Ubaba uMgabe usesekhona ngabo 2014-2015 sabona ibhodi langikhona li-appointwa sometime ngomnyaka ophelileyo kodwa indaba le eyokuthi izinhlelo ezinjengalezi ezikahulumende ziyawe zingena funding eneleyo uyabo kuthatha isikhathi ukuthi zivuke singazi futhi ukuthi alisiloqhinga la elezanopf ele ukhampeyina ngalo ngoba sesiseduzane ngama-election sozakale ukuthi alisiqhinga yini elezanopf elokuthi bakhampeyine ngalo kodwa-ke silethembele ukuthi even after ama-elections ibhenki lango liyabe lisebenza.
Ibhange leli likhangelelwe ukuphathisa besifazane kunye labasakhulayo ukuthi bathole imali yokusungula amabhizimusi amancane.
Amazwe akuqela elemelika eleBritani leleNorway athi kumele abalwisana eDarfur babeke phansi izikhali bakhumisane umlota ukwenzela ukuthi indawo yabo ithuthuke ngemfanelo. Ukulwisana lokhu eDarfur kweleSudan kwakhalisa ngomnyaka ka-2003 kulandela ukukhonona kwabantu ababesithi ama-Arabs ayababandlulula. Uhulumende wathumela ibutho wanika abantu izikhali ababizwa ngokuthi yi-Janjaweed ukwenzela ukuthi bamise ukulwisana lokhu. Kwabulawa abantu abaningi okumangalisayo abanye abafika izigidi ezimbili 2 million babaleka eDarfur. Ngomnyaka ka-2007 kwabunjwa ibutho lomanyano we-African Union ne-United Nations ukwenzela ukuthi kumiswe impi yomvukela le kodwa ababelisana abanye babo bala ukuloba isivumelwano ngomnyaka ka-2006 langomnyaka ka-2011. Amabandla abalisa ele Justice and Equality Movement likamnumzana Zibril Ibrahim lele Sudan Liberation Army elikhokhelwa ngumnumzana Abdul Wahid bayala ukuloba isivumelwano ngodaba lwempi yomvukela. Uqhubekela phambili ukulwisana phakathi kwebutho likahulumende lamabutho ebandla likaWahid. Lokhu sokwenze ukuthi kube labantu abaningi ababaleka eDarfur ngenxa yokulwisana kwamabutho la. Ngakho-ke ilizwe leMelika eleNorway leBrithani athi kumele kumiswe ukulwisana lokhu osekudale ukuhlupheka okumangalisayo kweleSudan.
Kwezemidlalo amaqembu omdlalo wenguqu athi ele France lele Denmark asedlulele esigabeni esilandelayo somncintiswano wezizwe zomhlaba iWorld Cup ngemva kwemidlalo eyokugcina esibaya sika Group C edlalelwe lamhlanje. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leFrance libe ngutshikilo bhanqale leDenmark kungela eleneliseyo ukulitshayela emambuleni yokuyimpumela yetsho ukuba eleFrance yilo eliqede imidlalo yesiphasi kaGroup C lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo lile miklomelo yisikhombisa. Endaweni yesibili kuleqembu leDenmark lona lile miklomelo emihlanu. lesi simo sicho ukuba omabili lawo maqembu yasedlilele kusigaba esilandelayo esomncintiswano njalo azadibana lamaqembu azaphutsha esendaweni yezimbili zaphezulu lengalaneni yemiklomelo kusibaya sika Group D. Kusenjalo intathele izindaba ezemidlalo uFortune Mbele uthi ukuhlekwazakale ukuba amaqembu azadlala njani ngemva kwemidlalo yezibaya kulakho ukudala inkohlakalo kumidlalo yezwe zomhlaba.
Ngibona ngathi ukwenziwa koluhlu lwamaqembu adlala kuWorld Cup kanye for umncintiswano wonke uze uye phela kwenza kube nobugwelegwele kumpumela yemidlalo. Bengikhangele ispeciali ngibukele umdlalo weRussia leUruguay. IRussia kukhanya nje ungathi belidlala ungathi lizimisele nje ukuthi linqotshwe ngeleUruguay, likhangelele ukuthi lizadlala laliphi elinye ilizwe last 16. So my point is why uluhlu lungenziwa ngezigaba njengokuthi after ama-group stages kwenziwe i-draw for the last 16.
Amaqembu akusiphaka sika Group D adlala namhla ntambama, njalo iqembu le-Iceland lona ilile mklomelo wodwa ngemva kwemidlalo emibili lizadibana leqembu le-Croatia okuyilo lihlezi phezu kwengalane ilile mklomelo yesithupha. Kuthi elinye lamaqembu amele izwekazi lase-Africa kulemidlalo ele-Nigeria lizadlala lele-Argentina. Abafana be-Nigeria bale miklomelo emithathu kuthi ele-Argentina lilo mklomelo wodwa. Lesi simo sengalene sisho ukuba iqembu le-Croatia selivele selilalo ilungelo lokuyadlala kusigaba esilandelayo. Kuthi elizahamba lalo lizaphuma kuloba yiliphi phakathi kwamanye la amathathu kusiya ngokuthi impumelelo yanamhlanje izabe iminjani. Komunye umdlalo wesibasi ka-Group C odlalwe namhla, iqembu le-Peru litshayele Australia ngetukanya. Okuyimpumelelo yisho ukuba iqembu le-Peru yilo eliphutshe imidlalo yesibaya lesi lisendaweni yesithathu lile miklomelo emithathu, njalo ikanti iqembu le-Australia yilo elisemsileni njalo lizaphindela ekhaya lingazange lithole ngisho lowodwa zwi umklomelo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Avule la mazulu,
avule la ngempela,
avule la mazulu,
avule la mazulu,
avule la mazulu,
avule la ngempela,
avule la mazulu,
avule la mazulu,
avule la mazulu,
avule la ngempela,
avule la mazulu,
avule la mazulu,
avule la mazulu,
avule la ngempela,
avule la mazulu. Sasicabangukuthi asuke kuye kulunge, avule la mazulu. Sasicabangukuthi asuke kuye kulunge, avule la mazulu.
Avule la mazulu,
avule la mazulu,
avule la ngempela,
avule la mazulu. Sasihamba sisenyungela, sasihamba sisenyungela, sasihamba sisenyungela,
sifana
sithapha mapilichi sisenyungela,
sihamba
sasihamba sisenyungela, sithapha mapilichi sisenyungela.
Avulekile amazolo, ingoma ye Shining Star isiqhubela uhlelo, kodwa singakehlukani wothi ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi ukuthula ngesikhathi sokhetho kusezandleni zikahulumende wezanu PF ngoba nguye olenqobe yokumanyanisa uZulu. Amabandla ezombusazwe akhala ngokudatshulelwa amaphepha awukukhankasa ama-posters. Igama nguChris Gande, sensilishiya ke kuStudio 7 Live Talk.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.